Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu lamhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli we MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu.
You arrested me in
August. Namaphambili komthethwandaba kodwa izana PF yayiphuza ukusifaka phambi komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami bebusebenzisa ukuthi lingithonisise.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu namhla zihlangene kobulawayo zixazulula indaba yezehlakalo esezenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokukhomisana umlotha.
Hayi ngalesi sikhathi kuphela kodwa sikhuluma ngokwenzakala ngabo Gugura Hundi okwenzakale ngesikhathi lapho nxa sithola ukhetho lwabaphathi bethu during ama elections, kanti njalo futhi lokune ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu esikubona kusenzakala kuleli.
Umsakazo we-VOA Zimbabwe ukhokhela inkulumo ehlaziya umnyaka owodwa uMnumzana Robert Mugabe esuke esihlalweni sokukhokhela ilizwe.
Esikukhangelayo kakhulu isimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota. Ngithe ngihamba namhlanje ngidibane namanye amagalaji elendwendwe ezinde.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Ikhomishini ecubungula ngokudutshulwa kwabantu eHarare mhla ka-1 kuNcwabakazi namhla iqhubekele phambili ngomsebenzi wayo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaphanga ubufakazi lanxa ebekhangelelwe ukwenza lokhu. Omunye wabaphe ubufakazi owake waba yisiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Jim Kunaka umangalise abanye ngokuthi omunye wabokhomishina lilunga leZANU-PF wayeqoqa ubudlwangudlwangu laye. Intathe yezindaba yethu Gibson Bebe usethulela okuningi ngalolu daba eseHarare.
UChamisa wayethe ufuna ukuthi ikomishini le imlobele ubufakazi obuveza igama lakhe ukwenzela ukuthi abekwazi abafuna ukuthi akuphendule. Isikhulumeli salikomishini uMnumzana John Masuku utshele iStudio 7 ukuthi sebemthumele akade kufuna okutsho ukuthi sebemkhangele ukuthi engapha ubufakazi ngasiphi isikhathi.
Lokhu esacebisana labantu bebandla lakhe ngibone lokhu ebengena bephuma uzananzelela ukuthi namhlanje bebebaningi sibone bonke zonke izikhulu ze-MDC Alliance bezikhona umbonile umsekelo wakhe ukhomishi ubekhona onkosikazi Theresa Makhoni bebekhona oTabita Khumalo bebekhona uJob Skala bonke labo uMunzora unobhala jikelele bebekhona kuphose kwatshengisa ukuthi engxe angathusha ngasiphi isikhathi kodwa lokho kulokukhumisana lokunikana amacebo okuthi angabuya ngasiphi isikhathi njengecommission ulokhu emelelwe ukuthi angabuya ndawonye loMnumzana Bithi ongekho okwakhathesi ngenxa yomsebenzi weParliament wacela kucommission ukuthi ake axolelwe ngenxa yokuba ephandle kwelizwe ehambela umsebenzi wesizwe.
Ukunaka yena osekubandla le-National Patriotic Front NPF njengomsekeli kaKhomiza ubize ikomishini le ngemva kokubana iningi lalabo abafakazayo bamkhomba kulolu dlakela. Ukunaka ngomunye walabo abagoqela inkokheli zebandla le-MDC ezinjengomnumzana Nelson Chamisa, Tendai Biti, Morgan Komishi kanye lo-Moshi Sibiya labo okuthiwa babashoshozela udlakela edolobheni leHarare lapho wabulawa khona abantu abayisithupha betshengisela. Kodwa ukunaka utshele ikomishini ukuthi njengomuntu okwakusetshenziswa libandla le-ZANU-PF ukuchaya abasekeli bebandla liphikisayo uyakwazi indlela zonke ezanu-PF esebenza ngazo. Ukunyaka uthe kufanele kwenzakale ukuthi ibandla lezanu-PF lizama ngazo zonke indlela ukuthi lingcolisa amabandla aphikisayo phezu kodlakela okuyilo okuyabe libuqalile.
Makandisunga mna okazi.
You arrested me in
okazi. Ngibuka ngenyanga kaNcobakazi. Ngamaphambili komthethwandaba kodwa izanu PF yayiphuza ukusifaka phambi komthethwandaba ukuze ilanga leli lifike sibuye lapha bese lithatha ukufakazi bami libusebenzisa ukuthi lingitholisise.
Ukunaka uqhubekele phambili wathi kunje ibandla lezanu PF lihlanyele inhlanyelo yayo lokukomishini le engunkosikazi Charity Manyeruke ongomunye wabokomishini kodwa elesandla kudlakela olwenziwa izanu PF. Utsho lokhu esala kuphendula imibuzo ezavela unkosikazi Manyeruke ngoba ethi izandla zakhe zingcolile ukuthi acubungile imbangela yodlakela. Ukunaka uthe uManyeruke ngomunye walabo ayehlalisana labo phansi esekubandla lezanu-PF ethuma intsha yalelo bandla ukuthi iyetshaya abasekeli be-MDC.
Lokutavunduka ngulomo ukuthi kumbeluku bamakomishinas mugelo na-Charity Manyeruke.
Ngitshaywa luvalo ukuthi phambili kwekhomishini le uhlezi unkosikazi Charity Manyeruke. UCharity Manyeruke yena onguye umatshotshozela wodlakela. Ngike ngatsho ukuthi ngangingumphathi ntambo welunga labatsha kuzanu-PF. Ngangihlalisana laye phansi unkosikazi lo. Sibonisana ukuthi sitshaye njani abasekeli bebandla le-MDC. Kathesi angitsho nguye unobhala welunga labasifazana kubandla lezanu-PF eMashonaland Central.
Omunye owabizwa ikomishini le umnumzana Shadrack Mashamo Mbelayo owake waba lilunga lezanu-PF wathi sayicala ukuthi nguye owayenika abathengiselayo utshwala ukuze badakwe benze udlakela. UMashamo Mbe wehlise izinyembezi namhlanje niba ubufakazi bakhe lapho aveze kushayo akwenziwa ngamapolisa ensitha ngokuthatha icele likamnumzana Robert Mgabe ongumongameli welizwe. UMashamo Mbe uthe bamthathela imali engamadola angafika inkulungwane ezingamachumi amahlanu 5,000 kanye lokuchaya besithi engancinisani lo mntwana kamongameli Emmerson Mnangagwa uTongai Mnangagwa eHarare South.
Ngelanga kusenzakala udlakela edolobheni ngangingekho edolobheni. Ngalelo langa njengomuntu owayencintisa eHarare South impumela yayingakaphumi. Sonke ababencintisana eHarare South sasibutheni endaweni ethiwa yi-DDF, i-Command Center eHarare South. Ngakho-ke ngangingasoze ngenelise ukuthiya lo indawo le.
Omunye waphe ufakazi ingcwethi kwezembhobho unkosikazi Tsitsi Paratsayi lomnumzana Paddington Chapachapa wake waba lilunga lezanu-PF kodwa kathesi kusekubandla le-MDC. Ikomishini le ikhangele ukuqhubeka ngomsebenzi wayo kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7.
Inhlanganiso ye-Center for Study of Violence and Reconciliation ibambanele National Transitional Justice Working Group bezibambene zihlanganise inhlanganiso ezehlukeneyo kobulawayo namhla ukuthi zicazulule indaba yezehlakalo esenzakala elizweni eminyakeni edluleyo ukuze kusungulwe indlela zokulondwa kwezehlakalo lezi ngenhloso yokukhumisana umlotha. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli zindaba unkosikazi Anna Moyo OSCSVR uthi umhlangano lo ubuqoqelwe ukuthi abantu bakhulumisane ngokunganakwa kwamalungelo abantu okwenzakala kuleli eleZimbabwe njalo kube lendlela yokuqhubekela phambili.
Umhlangano lo uqonje ukuthi sikhangelisise njengabantu bonke jikelele kuleli lizwe laseZimbabwe ngalokho okuqakathekile okumqoka okumele sikwenze ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhangelana nokudlwangulwa langokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kuleli.
Ekhuluma njalo kulomhlangano owamalanga amathathu umsekeli kamgcini sihlalo owe-National Transitional Justice Working Group umnumzana Paul Themba Nyathi uthi lomhlangano uhlanganise inhlanganiso eziningi njalo lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuthi kukhangelisiswe lokhu kukhumisana umlotha lokuthiyana lokwenzakala emuva.
Yikho silamalunga eParliament phakathi kwethu. Yikho sile National Peace and Reconciliation Commission. Yikho futhi sile Commission ye Gender, sile Commission ye Human Rights. Amaqembu wonke la ngamaqembu kaHulumeni. Nxa sokufanele kube lomthetho ofakwayo, kuba lula ukuthi abantu bonke laba abalokwenza lezi zinto zikaHulumeni batho ukuthi umthetho lo singawufaka ngalendlela, lo mthetho singawufaka ngalendlela. Okwakathesi izinto eziningi zenzakala sasivuka Mpunzana. Akula mthetho siloqinileyo lokuthiwa ngesikho i-policy framework eyokuthi nxa sisuka lapha sisiya lapha sisebenzisa uphi umthetho.
Eqhubekela phambili uMnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi amazwi alaba abawelwa yibunzima kumele azwakale kube yiwo alandelwayo ukuze kube lokuthula elizweni. Uthi abaningi basala bengelamaphepha ngemva kweGugurahundi eyachiya abaningi belahlekelwe izihlobo kanye lempahla yabo njalo besebuhlungwini lakhathesi.
IGugurahundi nxa usuthi uyakhangela abanye bakubiza bathi umbhuqazwe yachiya kulabantu abaningi abadanileyo abephukileyo emoyeni. Ngakho-ke abantu bonke bonabo aphila kulowo mumo esithi ngesikhiwa ngama-victims yibo okufanele kuthi nxa usenziwe izinto zonke lezi kukhangelelwe kibo, kubuzwe bona. Ilizwi labo yilo fanele lizwakale, imicabango yabo yiyo okufanele ilethwe etafuleni abantu bayizwisise.
Induna uMnumzana Khulumani Mathema oweGwanda uthi abantu bonke balezinduna ikakhulu abasemaphandleni njalo laba bantu yibo abahlangana lobunzima.
Abantu abaningi abasemaphandleni lapho kulabantu khona abantu abaningi bavela ngaphansi kwezinduna. So uhlelo lolungekele usithiye ngaphandle kufanele ukuthi sibe phakathi kwalo ngoba abantu ababa affected futhi ngabethu. Esikukhangeleleyo ebengikukhangelele ukuthi kungaba very fast to implement. I-government must declare ukuthi abantu abangalama-death certificate lama-death certificate ababulawa ngesikhathi seGugurahundi kwenziwe masinyane kungabuzwa imibuzo eminingi.
UMnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu uthi lokhu kuseselithuthuva okumele lilungisiswe. Umhlangano lo uzaqhubekela phambili kusasa kusiya ngolwesihlanu njalo abantu abahlukunyezwa ngumbhuqazo weGugurahundi kanye lomrambatshwina lokunye bazavakatshelwa ukuze kulondwe ubufakazi obuzaphathisa ukuthi kulungisiswe ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthi ilizwe lakhe libone ukuba uzulu weZimbabwe ubhekane lobunzima, ngakho ke kufanele ukuthi amphathise ngoncedo lwemali enhlelweni zemisebenzi yezandla ukuba azinakakele. UPlexatis Jeremiah usethulela lolu daba eseHarare.
UNichols utsho la mazwi lamhlanje emini emzini wakhe oseHighlands eHarare emkhosini wokwabela uncedo lwenkulungwane phose ezingamakhulu amane zamadola $370,000 kwabenhlanganiso ezilishumi lasikhombisa 17 abavele ezabelweni zonke zelizwe ezithoba munomunye phansi kwesikhwama ese-Ambassador's Special Self-Help Fund. U-Ambassador Nichols uthe bakubone kufanele ukuthi baphathise ngale indlela ukutholisa laba bantu ithuba lokuthi benze inhlelo zokuzinakekela. Umsakazo we-Studio 7 ube lethuba njalo lokuxoxa labanye benhlanganiso ezithole uncedo namhlanje. Owakuqala kungunkosikazi Marietta Mbala, umqondisi wenhlanganiso eselela abasebeluphele eye-Trace the Fortune of the Elderly esebenzela emzini owechabalala kobulawayo. UMnumzana Zibusiso Nkwenkwezi Mkhwananzi ngowenhlanganiso eye-Makokoba Development Trust esebenzela emzini omdala owe-Makokoba kobulawayo. Ezinye inhlanganiso ezithole uncedo lwemali zigoqela eye-Zubo Trust, eye-Binga Mudzi Orphans Development Trust, i-Prisoners Entrepreneurial Development Trust, Go Zimbabwe, leye Legal Resources Foundation, yonake ethole inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola, $200,000. Isikhwama sika-Ambassador's Special Self-Help Fund sisenelise ukunceda uzulu weZimbabwe ngoncedo lwezigidi ezidlula ezimbili zamadola, $2 million, phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Nimela iStudio 7 ngiseHarare, ngingoPraxedes Jeremiah.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezihambi eZimbabwe Passengers Association ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwengozi zemgwaqo esezenzakale kuqala inyanga kaLwezi kwalahleka impilo zabantu abaningi phambilini kwekhefu lekhisimusi elande ukuba lengozi eziningi. UGibson Pepe usethulela loluda.
Kungozi okulahleke khona imiphefumulo yabaningi kuqale kamhlaka 7 Lwezi lapho amabhasi amabili angcikilana khona edolobheni leRusape wafa abantu abangamashumi amahlanu 50. Walandela ingozi eyenzakala ngolwesine olwedlule eWest Nicholson duzane leGwanda lapho ithenka legasi ladubuka lachisa ibhasi yonke wafa abantu abanye batsha babangumlotha abangamashumi amabili lambili 42. Lanxa eminye imibiko isithi kufe abangamashumi amathathu lambili. Ngempela viki enye ibhasi yebutho ingcilane lemota duzane ledolobho leBindura kwafa umuntu oyedwa. Nakwezinye indawo zelizwe bekuyiso leso kusifa abantu abaningi emigwaqweni. Izehlakalo lezi zitshiye uzulu ekhathazekile kakhulu ngomumo osemigwaqweni emikhulu yelizwe ikakhulu sokusondela ikhefu lekhisimusi lapho iningi labantu landise ukuvakatshela emakhaya. Ekhuluma neStudio 7 ecingweni isikhulumeli sePassengers Association of Zimbabwe omela isigaba semandebeleni umnumzana Norbert Mafu uthe uhulumende kufanele asebenzise imithetho yejezisa abephula imithetho yokutshayela ukwenzela ukuthi abatshayeli bamabhasi bahambe ngonanzelelo.
Kela kakhulu kakhulu kubana uhulumende angenele asebenzise imithetho ekhona lezinqumo ukubana le mithetho isebenze kulabo abaphambanisa.
Umnumzana Mafu uthe kubalulekile ukuthi izihambi kanye labatshayeli baziswe impahla ezivunyelwa ukungena lazo ebhasini kanye nalezo ezingavunyelwayo.
Inhlanganiso ezithwala abantu organization kumele babone ukubana bayatrena abantu babo ukubana ibafundise ipassenger care lepassenger safety. Batrene sile kuqinile lempahla ukuthi ziyangena ezilengozi kumele zibonke ziyasiqina kube nescreening eyenzakalayo.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulumisene neStudio 7 zithe ukuswelakala kwamapholisa emgwaqweni emide sokubangela izigilamkhuba zomgwaqo zephule imithetho yokushayela mahlayana kungela kwesaba ukujeziswa ngumthetho. Amapholisa asuswa emgwaqweni ukuqala umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuba esedumile ngokukhwathaza izimali kubatshayeli kuma-roadblock. Umnumzana Gary Kaikatsithi umtshayeli edolobheni leHarare ekhuluma leStudio 7 uthe iningi labatshayeli litshayela lingelancwadi zokutshayela njalo lokhu yikho sokubangela ukwanda kwengozi zomgwaqo.
Ama driver sefungu driver nje abasasabi because this state akula mapholisa.
Kusenjalo ngomgqibelo odluleyo kube lenye ingozi yesitimela esithwala impahla phandle kwedolobho leWange lapho amatokisi amanye aphume enjanjini agiqika phansi. Ekuqaleni kwayenale inyanga esinye isitimela esikade sithwele abantu lazo saphambuka indlela endaweni yeThompson Junction tuzane leWange njalo kodwa abantu basila. Kodwa umnumzana Adlozi Ziba isakhamuzi seHarare uthe ukwanda kwalezi ngozi ngabe kusisho ukuthi kulokuphambaniseka elizweni njengoba inyanga kaLwezi izila.
Ukwanda kwengozi lezi esezenzakala elizweni ngibona ngani kungabe kuyindlela yokuthi nje kulento eziphambaniseka elizweni. Ngakho-ke abadala bengabe besitshengisa ukuthi hayi kumele kwenziwe ezinye izinto ezesintwini.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ndaba wemtoko yakuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise mtoko senda lani basechipinge wabakuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. iStudio 7 ye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. ibhakane lathi ngolesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa ileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yeMedia Center uzaqhuba umhlangano namhla ntambama eCrown Plaza edolobheni leHarare, lapho inhlanganiso ezithiyeneyo, amabandla ezombusazwe kanye labantu makhaza abazahlanganisa amakhanda becubungula okwenzakala elizweni kwezomnotho welizwe lezombusazwe kulandela okusuka esihlalweni kukamnumzana Robert Mkabe nyakenye. Imihlangano efanayo isiqhutshiwe eChipinge leMutoko, njalo eminye izaqhutshwa endaweni esigoqela iGwanda, iLupane lakoBulawayo. Sixoxele intathela izindaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah, ongomunye wabaqoqi balomhlangano ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wanamuhla eHarare.
Ephathelane lokuthi sikhangile ukubana uhulumende usefikise insuku ezilikhulu, i-100 days, esembusweni. Funa ukuhlaziya ukuthi sibone ukuthi kathi kume njani, ilizwe liyathuthuka na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Esikukhangelayo kakhulu yisimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota, okokuthi ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji elendwendwe ezinde zezimota abantu bedinga amafutha ezimota ipetulu.
Likhangelele abantu abangaki, njalo yiziphi iziphathamandla ezabe zikhokhela?
Sikhethe abantu abane esingabathi ngesikhiwa ngamapanelists. Kulosenator Douglas Monzora owebandla eliphikisayo ele-MDC, sizoba lomele ugatsha lezokwethula kwemibiko uMajor Ames Tambuti. Sizoba lonele inhlanganiso ezizimeleyo ezama-CSOs, uNkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma. Sizoba lengcwethi yezemnotho uMnumzana Clinton Msonza. Labo esingabathi ngama-moderators nguDr. Tsotso lami uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Injongo ngeyani, njalo lisuka lapho izaba khona yini eminye imihlangano efanayo?
Yokuthi siphe ithuba abantu abangela lapho abangatsho imibono yabo ngalokho okwenzakala elizweni, ngalokho okwenzakala emangweni lapho abahlezi khona. Mhlaka 7 Lwezi sicale ngaseChipinge, mina ngingakafiki lapha eZimbabwe, njalo bayayikhwabitha lemihlangano enje. Nxa kuyukuthi imibono yabo ingaphuma emsakazweni weStudio 7, engxenye uhulumende angalalela izikhalazo zabo. Saya emtoko lokuthi ihlelo zentuthuko emangweni lo zihamba kanjani, lapho okwenziwa khona ilitshe elimnyama okuthiwa yi-black granite. Ngasemathebeleni ndinothi khuluma kakhulu sigxile embusweni wezabelo, i-devolution, kanye lalabo abahlala sebezintandane ngombhuqazi wegukurawundi. Kunje abanye babo kabalazo ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificates, ngakho-ke kabasoze benelise nokuthatha izithuba. Yiyo ingxoxo eyabiselubhane leyo. Sizagcina ngeBulawayo ngomhlaka 30 Lwezi.
Leyo intathelo zendaba yeStudio 7 uPraxedis Jeremiah ebesixoxa laye eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:00 ntambama. Namhlanje siyabe kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-Diaspora Forum. Sixoxa ngomthetho owethulwa nguhulumende weSouth Africa owokuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe abazalelwe kulelo lizwe abaseyikuphiwa incwadi zokuzalwa, ama-birth certificate. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. abakhubazekileyo bakhumbuza uhulumende ukuthi engalibali lapho ehlela uluhlu lwendleko zakhe oluzethulwa ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kuyonale iviki ngolwesine. UZulu Mathupha layo uphe imbono yakhe ngaleso sehlakalo esizaba khona ukuba ilizwe lilubhekise ngaphi kwezomnotho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekubulawayo.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende kumalanga amabili alandelayo bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele i-budget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le education, emayilana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
Usenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Ubuhlungu yikuthi khona nga uMinister of Finance uProfessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama-transactions athenga ama-assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nxa nisiyabhatala ngeyikokheshi ngifuna ukuthengela umntwana i-wheelchair oyi-disabled i-2% ibe-exempted.
Ilunga ledale lephalamende eBulawayo Central unkosikazi Dr. Sibanda uvumelane loSenator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethe thuthu hatshi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ngelele ukuthi ama-key ministries sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangelela ukuthi ibhajethi leyo kunyaka lowo kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenelisa.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele ibhajethi ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele ibhajethi ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-cues ezimota lokhu siya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo ibhajethi ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube oza kwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders libe ngutshikile obhanqa liqembu le-FC Platinum emdlalweni walo okugcina owesigaba se-Castle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni ye-Barberfield namuhla. Amaqembu omabili ehlulekile ukuhlohla umdlalo waphela ungutshikile obhanqa 0-0. Ukunjalo nge owake waba isiphathamandla seqembu le-Highlanders uMnumzana Jonathan Saimoyo ungcwatshiwe emalibeni e-Lady Stanley kwaBulawayo namuhla. Umoyo ubhubhele esibhedlela seMaterdei ngolwesihlanu ngemva kokugula okwenyanga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.